Ingcwethi lezi zithi kulakho ukumemetheka kokulimala kwengqondo nxa kungananzelelwanga umntwana esesemncane. Zithi banenge abazali abangananzelela ukuthi abantwana babo balomkhuhlane wengqondo kuze kuvele lokhu esekhulile. Enye yezingcwethi lezi uDokotela Chido Rwafa Majamuse uthi kunenge okwenza ukuthi abantwana babe lesifo lesi. UDokotela Rwafa Majamuse uthi abantwana balakho ukuveza kancane isimo sabo sengqondo. UNkosazana Thando Gwinji obona ngezokuhanjiswa kwemisebenzi uNational Coordinator enhlanganisweni ye-Activist Zimbabwe ulandisa ngokunye kokungenzeka empilweni yalowo mntwana esengumuntu omdala nxa engasatholanga usizo esesemncane.
I-depression is a real mental illness and ingayekelwa ukunanzelelwa iseselesikhathi umuntu wangkhona athole the appropriate help. Iyakhula izifike kulesona lesi stage sokuthi abantu baze bathathe imphefumulo yabo.
Lokhu kufakazwa yintatheli izindaba ezimele yodwa uLeopold Munende othi ulomngane owagcina ezibulala esesindwa ngumthwalo wokuba abazali babefuna asuthise izifiso zabo sikhathi sonke hatshi ezakhe.
Lo safunda sonke college wayeseswele umsebenzi. Eswele umsebenzi imuli ziyatshiyana, abanye bayazwisisa ukuthi ilizwe leZimbabwe alinamsebenzi. Ezinye imuli ziyazithi awudingi imsebenzi, uzihlalele ngoba engxomngane wakhe yabe sesebenza. So lo imuli yakhe yayilokhu imbuza yaqhasa ukumhlupha, yeye awudingi imsebenzi, ulamanga awudingi imsebenzi, waze wazibulala.
Umnumzana Sifelani Innocent, ingcwethi eyafundela umsebenzi ophathelene lezokusebenza kwengqondo yomuntu njalo elilunga leZimbabwe Psychologist Association uthi kunengi okungaba yizibonelo ukuba umntwana ulesifo sengqondo.
Umntwana njalo uyehluleka ukuhlaliseka nxa sesike esibangeni sokubana uyehlule ukuthi uyeneliseka ukukhuzeka ehlale echume engehluleka ukuchuma ebe ngumntwana lwana ohlala ekhwela amatafula esenza konke okungakhangelelwanga etshaya abanye ekhala ekhahlela. Konke khonokho ngokutshiyana kwakho silakho njalo zulu ukucabangela ukubana umntwana kaphathekanga engqondweni. Yikuyini njalo kunye okungathi khombisa ukubana umntwana kaphathekanga engqondweni? Yokwehluleka ukubumba ubungani labanye abantwana, lokwehluleka njalo ukuxoxisana lokudlala labanye abentanga yakhe. Khonokho nxa sikubona kusenzakala zulu silakho njalo ukucabangela ukubana umntwana kaphathekanga engqondweni.
Usifelani uthi kunengi okungenza umntwana ahlaselwe imikhuhlane yengqondo okubalisa indlela umama aziphatha ngayo ngesikhathi ezithwele.
Nxa umama ebhema igwayi enatha utshwala ethatha lokunye okuningi okudakayo khonokhu kulakho ukubangela ukubana umntwana ezalwe eluhlupho lokungaphatheki engqondweni.
Uxwayisa abazali ukuba baphangise ukudinga usizo nxa umntwana engani ulomkhuhlane wengqondo.
Sikhangelelwe ukuthatha umntwana sihambe laye kulabo abafundela umsebenzi wokusebenza labantwana esibathi ngesilungu ngama-psychologist. Khonokhu kumele sikwenze ngokuphangisa lapho esinanzelela khona ukubana umntwana engabe engaphathekanga engqondweni. Asekeleni ukuthatha isikhathi eside silokhu sibalisa sibhodale lale, kodwa ngesikhathi sikunanzelela khonokhu asithatheni umntwana wethu esicabangela ukubana kaphathekanga engqondweni sihambe laye kulabo abafundela ukusebenza labantwana esibathi ngo-psychologist.
Abezempilakahle baveza ukuba lanxa liqonga inani labahlaselwa yimikhuhlane yengqondo eZimbabwe, lokhu akuthathwa njengemikhuhlane yonke ngoba uZulu ugxile kunkolo ezikulandulayo ukuba kungehlela umuntu nje. Iningi labantu lithi yimimoya emibi edala umkhuhlane lo. Kusuka kube nzima ebantwaneni ngoba abacatshangelwa kangako ukuba bengahlaselwa yimikhuhlane enje. Okwamanje ilizwe lilomuntu oyedwa ogxile kundaba zemikhuhlane yengqondo ehlasela abantwana obizwa ngesilungu ukuthi yi-child psychiatrist. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.